isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Le tshana njani mthwakazi omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 15 kumbimbitho 2018 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sihambe esibhedlela namuhla outpatient sathola kuvaliwe, sicanda sathola usizo lokuthi silatshwe njengezigulane zeZimbabwe, kodwa sithole ukuthi hayi asizakali, sacela sibuyele emakhaya kulungela sizo.
Ingatsha ezelapha izigulane ezivela emakhaya ngkhaya esibhedlela sempilo le-United Bulawayo Hospitals lazo sezivaliwe ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabodokotela.
Uright sibili ukuthi uchamisa uke waya e-Harare Center wayebona ukuthi izinto zime kanjani, kodwa kuzancedani pho bona bengasilaleli izikhalazo zethu.
Bayaphonga ukuhamba bekhulume eParliament kumbe benzeni, kodwa thina sisoze sithule lutho.
Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Nelson Chamisa uke wabhoda ngezibhedlela eHarare namuhla ehlola umumo wabodokotela abakhalala umsebenzi. Okay, nqulwe embusweni nyakenye umnumzana Robert Mgabe uthi akamazi umongameli Emmerson Mnangagwa njengomongameli welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Okay, nqulwe embusweni libutho nyakenye umnumzana Robert Mgabe uthi kamnanzi umnumzana Emmerson Mnangagwa njengomongameli welizwe ngoba engene embusweni ngendlela ezingekho emthethweni. Umgabe uthi ulosekelo olumangalisayo elizweni njalo uthi uthukuthele kakhulu ngokususwa kwakhe embusweni. Umgabe wethu le amazwi la namuhla emhlanganweni awenze lentatheli zindaba ikakhulu ezaphandle kwelizwe endlini yakhe eHarare. Intatheli zindaba lezi zigoqela ezomsakazi we-SABC, eze-Sunday Times yakwele South Africa, i-Times of London yakwele Bhilithane kanye leZimbabwe Independent. Umgabe ukulandule ukuthi abantu abatshengisela esitaladeni mhlaka 18 ngolwezi nyakenye ngesikhathi ehluthunelwa umbuso besithi kumele ahambe babegoqela abasekeli bezanu-PF. Uthe abantu laba kwakungabasekeli be-MDC kuphela. Ebuzwa ngodaba lwegugurawundi, umgabe uthe akulalutho olubi alwenzayo. Wengeze wathi uhulumende wakhe wathatha amanyathelo okulwisana namalunga ebandla lezapho ngoba ayegcine izikhali. Umbhuqazwe wegugurawundi wabulala abantu abedlula inkulungwane ezingamatshumi amabili. Umgabe ube lomkakhe uGrace emhlanganweni wanamuhla lo. Ababili laba bakulandule ukuthi bangamalunga ebandla eliphikisayo elikhokhelwa ngumnumzana Ambrose Mutiniri. Kodwa umgabe uthe lingaqoqeka leli bandla uzalisekela. Uhlangothi olwelapha izigulane ezelatshwa zivela phandle olwe-outpatients esibhedlela ezivalisa impilo le-United Bulawayo Hospitals sezivaliwe ngenxa yokukhalala kwabodokotela okuqhubekayo. Kubika uBathabile Masuku.
Isibhedlela se-United Bulawayo Hospitals namhla sivale uhlangothi olwelapha izigulane ezivela phandle kwesibhedlela olwe-outpatients ngenxa yokuthi bekungela odokotela abangakhangela izigulane ezibuya kuleyo ward. Odokotela abaphansi kwenhlanganiso yabo eZimbabwe Hospitals Doctors Association bethule umbiko namhla othi kusasa bazatshengisela esibhedlela esiseHarare esePhirirenyathwa Hospital. Udokotela Mxolisi Ngwenya isikhulumi senhlanganiso yabo dokotela laba iZHDA njalo engumsekeli womkhokheli wayo uthe balokhe besemhlanganweni bexoxisana labameli bakahulumende mayelana lezikhalazo zabo ethi angeke aveza isibanga asebekiso okwamanje ngoba bengakaqedi inkulumo. Laloba kunjalo izigulane ezihambe esibhedlela se-UBH namhla zithi ziphenduke zilokudana ngoba zingatholanga usizo ku-outpatients ward ebivaliwe. Unkosikazi Zithelo Sibanda ngomunye ophenduke esibhedlela engatholanga usizo.
Sihambe esibhedlela namhla outpatients sathola kuvaliwe sicanda sathola usizo lokuthi silatshwe njengezigulane zeZimbabwe kodwa sithole ukuthi hayi asizakali sacela sibuyele emakhaya kungela sizo.
Esinye njalo isigulane esixoxe le-Studio 7 sithi umumo ezibhedlela mubi kakhulu ngoba abantu belokhe besiba lezikwelede zesibhedlela kodwa bengatholi ukwelatshwa bethi kungcono ukuthi bagulele ezindlini. Unkosikazi Samukele Ncube uyalandisa.
Isitrayikhi lesasikhona empilo sasisenza sicabanga ukuthi sikhiphe isigulane sethu lathi siyezigcinela endlini sibe sizikhangelela ngoba akulanto abayitholayo esibhedlela khona ngale udokotela kabuye ukuzobabona ukuthi abanike i-treatment esabe sikhangelele. Babe phunga ukubagcina khona ngale le bhili lalo likhwela.
Abongi abakade bethembise ukukhalala umsebenzi kuqala namuhla abasakwenzanga. Umongikazi okhethe ukubizwa ngokuthi nguTabef Dube uthi bayesaba ukuxotshwa umsebenzi ngoba abongi abagqiba izifundo abangela umsebenzi bebanengi kakhulu njalo abathembi ukuthi uhulumende lo uzabalalela nxa sebekhalale umsebenzi.
Sina njengabomongikazi sibona kungcono ukuthi khona siqhubeke ngomsebenzi singaze sastrike ukuze uhulumende ezwe izikhalazo zethu. Okwenza siyesabe ukustrike ukuthi sibone ngani uhulumende angagcina esesixotsha afake abanye endaweni zethu. Ngoba bakhona abanye asebe graduate leyo kodwa lokho bengakaze bathole indawo yokuthi babe ngomongikazi.
I-outpatients ward empilo le UBH abetshaya umoya engelamuntu osebenzela khona ngitsho labongi. Odokotela abananza izigulane ngodokotela abakhulu abangavunyelwa ukukhalala umsebenzi kodwa abenelisi ukuthi banakekele wonke umuntu ogulayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje umkhokheli webandla eliphikisayo LMDCT umnumzana Nelson Chamisa wethekelele abagulayo esibhedlela seHarare Hospital namuhla asebela maviki amabili bengelatshwa ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabodokotela. UGibson Bebe usipha lolu daba.
Kube lokuxokozela kwenjabulo esibhedlela seHarare Hospital, abongi bejabulela umnumzana Nelson Chamisa njalo bezama ukuthatha imfanekiso laye. Ekhuluma nentatheli zindaba ekulesi sibhedlela uChamisa uthe uhulumende kumele akame ukutshona ehamba esithi osomabhuzimusi babuye eZimbabwe yena esehluleka ukubanakekela.
They want to be given what they deserve. They work for it. So government
bafuna imali abayisebenzelayo. Uhulumende abanike imali yabo. Uhulumende ngeke ahambe esithi Zimbabwe is open for business esehluleka ukunaka uzulu wakhe.
Unkosikazi Zukoluhle Bhanda umongikazi uthe abakuhulumende kabasoze bazihlupha ngokulungisisa umumo wezibhedlela ngoba bela bavele belabodokotela babo ababelapha lemuli zabo ngekhaya kumbe ezibhedlela ezizimeleyo.
Istrike sile more than 2 weeks kodwana igovernment kayikayenzi lutho. Istrike sisetshenziswa njenge-political point. Uright sibili ukuthi uChamisa uke waya eHarare Central wayebona ukuthi izinto zime kanjani kodwa kuzancedani pho bona bengasidaleli izikhalazo zethu.
Baphonga ukuhamba bekhulume eParliament kumbe benzeni kodwa thina sithoze sithule lutho. Njengathi sikuma district hospitals akula medicine serious akula ama green needles bona bayasazi ukuthi bayabesenzani ngoba bala ama private doctors. This is for the public bona bayenze lutho.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yabafundi eZimbabwe National Students Union umnumzana Ajivunye uncome okwenziwe nguChamisa.
Ngibonga ngamaye ngalokho akwenzayo ukuthi ahlangane labantu abone ama problems afuna ahlangana labantu each and every day. So kuyinto eqakathekileyo and for i-government ukuthi amadoctor estrike it shows ukuthi into abaziprioritizayo kanti singakhangeli ukuthi team launch must ita team must vote launch ibi launch ekweru iya launch ekweru ilonja everywhere ngemali yena leyisebenza but bayihluleka u prioritize into eqhakathekile
ingcishi ecubungela ngezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthe ungazuduka mongameli ngenhlupho zabodokotela kuveza ukuba akalandaba nabantu esikubonayo lapha ukuthi uhulumende weZimbabwe akananzi impila kahle yabantu ngoba nje engalungisisi indube behlangana labo dokotela laba abaku strike siyabona into dokotela laba sebelesikhathi esiningi kakhulu beku strike kodwa uhulumende ulokho enga lungisisi indubeko zabo lezi abakhala ngazo ukuvakatsha kwa mnumzana uChamisa opresident weMDCT tshengisela ukuthi yena ngumuntu onakayo impila kahle yabantu njalo ufuna ukuthi etshengise lizwe lonke ukuthi hathi njengomuntu omkhokheli osakhulayo ujonge ukuthi abantu bonke bethole impila kahle enhle
odokotela sebe namaviki amabili lekhalala umsebenzi befuna ukwengezelwa iholo kanye lokuphathwa kuhle emsebenzini bathi bazaqhubeka bekhalala umsebenzi uhulumende aze alungisise izikhalazo zabo ngimele isitudio sevele ngiseHarare ngiGibson Bebe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kHz.
Umsekeli kaSikomichi wamapolisa uSenior Assistant Commissioner Charity Charamba sekhuthaze ukulondolozwa kokuthula wacela njalo intatheli zindaba ukuthi zilobe indaba zingendlela ezingalwisanisa abantu ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ekhuluma nentatheli izindaba kobulawayo eRainbow Hotel emhlanganweni wezifundo zokuzivikela kanye lokuthapha indaba kahle ngesikhathi sokhetho oqoqwe ngabenhlanganiso yeMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe, uCharamba uthembise ukuba amapholisa azolondoloza ukuthula ngesikhathi sokhetho belandela imilayo yesisekelo sombuso. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo unkosazana Inspector Precious Mango uthi bazasebenza gadalala ukulondoloza ukuthula besebenzisa imithetho yelizwe.
Sizabe sisebenza sonke labathathi bezindaba ukuthi sibone ukuthi ukhetho luhamba kuhle. Thina labantu abathatha izindaba sinjengenhlanzi lamanzi. Sisebenza ndawonye and thina sithi nxa abathathi bezindaba besiyathatha izindaba begqoka ama press jacket kwenzela ukuthi amapholisa labantu bebabone kungabi bengahlukuluzwa ngabantu kanye namapholisa.
Intatheli izindaba engumsakazi unkosazana Sibusisiwe Sibanda uthi izifundo abazithole lamuhla zibavule amehlo ngendlela zokuziphatha besebenza ngesikhathi sokhetho.
I-workshop leyi isifundise ukuthi ngaphandle kokuthi sizesabele impilo zethu, lathi kuqakathekile ukuthi nxa sifika ezigabeni sazi ukuhlonipha umphakathi, sazi ukuthi siziphathe kanjani. Ngaphandle
evumelana loSibanda intatheli izindaba yeSunday News unkosazana Robin Muchetu yena uthi ufunde ngendlela zokuzivikela nxa kungaba lodlakela kumbe bengehlelwa yibunzima.
Thina siyabonga ukuthi imisa isifundise ukuthi nxa singangena engozini njengentatheli sihambe kulama platforms abasitshele wona ukuthi singahamba siyekhuluma sibatshele ukuthi ngitshayiwe kumbe bangithrethenile. So siyabonga kakhulu ngento ezinjalo.
Umnumzana Divine Dube intatheli izindaba ezimeleyo ekhangela kakhulu ngezebulenjini uthi ufunde ukuthi aphathe njani imitshina yakhe yokuthapha indaba lokuvikela ayabe esekuthaphile.
Thole imfundiso yokuthi khona singazivikela njani ikakhulu nxa sisiya ezindaweni eziyingozi lapho mhlawumbe okungaba labantu abangasihlasela ngenxa yomsebenzi wethu, njalo sikhangela ukuvikela imitshina yethu esisebenzisa emsebenzini yethu efana lamafoni kunye le-social media, ukuthi khona nxa bekhona mhlawumbe abafisa ukuthi bathole information esiyiphetheyo ngaphandle kwemvume yethu bengenelisi ukukwenza lokho.
Inhlanganiso ye-Media Institute of Southern Africa Zimbabwe eqoqa lomhlangano wezifundo ihle yathatha leli thuba ukwazisa ukuba isisungule uhlelo lokusiza intatheli izindaba lapho sezehlelwe ludubo ngokubathinta ecingweni kunombolo ezithi 078-443-7338 078-443-7338. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Uhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama lamhlanje sixoxa ngokubhekane labesifazana ngesikhathi kusenziwa umhlangano wabo omkhulu khonapha eNew York phansi komanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso zamalungelo oluntu enhlangothini ezitshiyeneyo zempilo kwele Myanmar sezisole kakhulu sokusenziwa nguhulumende othethe intambo zombuso ekhethwa nguZulu ngemva kweminyaka eminingi lelo lizwe libuswa libutho oseqinisa imithetho evimba umbuso okhululekileyo. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo kwele Syria Syrian Observatory for Human Rights ithi inkulungwane zabantu bakulelo lizwe zibaleke ngobunenge edolobheni leGouta lamhlanje ekuseni ngesikhathi ibutho likahulumende lilwisana kanzima labahlamuki. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa ongumgcini sihlalo njalo wenhlanganiso yeSADC ukhangelelwe ukwethekelela eZimbabwe ngomgqibelo lapho azahlangana khona lo mongameli Emmerson Mnangagwa bekhulumisana ngokhetho oluzayo. Uhambo lukamnumzana Ramaphosa lulandela olequla leSADC elifike eZimbabwe ekuqaleni kweviki. Iqula leli lizehlola amalungiselelo okhetho njalo izolo lihlangane leziphathamandla ze-MDC. Umkhokheli we-UNDP laye ufike namuhla ukuzokhulumisana lohulumende ngamalungiselelo okhetho. Umbuzo omkhulu ngothi kambe luzaqhutshwa ngendlela esuthisayo yini lolu khetho njengokuthembisa kukamongameli Mnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawulele siphathamandla sebandla le-PDP umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Kithi ke njengamabandla aphikisayo ngikhuluma kakhulu ngikhangele i-MTC Alliance ngokubandla le-PDP sithi thina ke akukabi lo tshintsho osolutshengiselwe nguhulumende ukuthi lolu khetho luzabe lulomehluko kukhetho luka 2013 lokhetho luka 2008. Asikaboni umehluko. Okokuqala ke sizwa ke bekhuluma uMnangagwa sibona i-rhetoric ukuthi hayi United Nations lizavumela ukubuya Commonwealth liba liphi ilizwe loba ngubani okufuna ukuthi azobona ukuthi ukhetho luhamba njani uzavunyelwa. Kungamazwi amnandi sikulakhanye lithukele emlonyeni, kodwa ke ithukele langikhona ngokwalo lingekho. Ama-benchmarks lawo ke esabe sikukhangelele kakukayenzakali. kodwa kungasenani ke thina njenge-MDC Alliance sesilungiselele ukuthi sizangena ekhethweni sesi-ready sesikhethile ozasimela ke utalo umongameli ke omnumzana Nelson Chamisa lokhu ke sekumgceke njalo siyayenza ama-rallies siyahamba sikhulumisana nabantu abantu bayathokoza ke singathi ke thina ke ngamafitshane njenge-MDC Alliance sesililungiselele ukhetho sesilindele ukuthi lube khona kodwa ke sisathi thina ke akube lama-reforms ke athile azayenza lolu khetho lube free and fair wonke umuntu oncintisayo enelisi ukuthi aphumelele kumbe anqotshwe kuhle nje kungenakusola.
Nansi indaba babagawule.
Yebo ndingameli. Heyi kuhle kakhulu ukuthi ngixoxisane lo wabazala yazi ngiqhubezele lo wabazala ngamgwebisa ndingameli kodwa kungazeli ani mbanele ngitsho. Uyabona into eqondileyo ukuthi obabazala sebajayele ukuhlala bekhala kuphela lanxa into zinjani bahlala bekhala ukukhala kwakhona ke angikwazi ukuthoni engubonayo mina amalungiselelo la akhona awokhetho ubaba omutsha upresident wethu omutsha uMnangagwa ukhulume kuhle wathi ufuna kube lokhetho olukhululekileyo kweleZimbabwe ukwenzela ukuthi sakhele phezu kwalo ukhetho lolu oluhle ekutheni sivuselele ilizwe ubaba uMnangagwa uhlelo lwakhe lokuthi avuselele umkhonomi welizwe ilizwe libuyele libe ngcono ukwedlula izolo kade wathi likhokhona izolo uthi yena ubaba uMnangagwa ufuna sisele sisemuva kweminyaka ethile shiwo ngamanye amazwe funa ukuthi sesigijime siyathola amazwe lana siphinde siwadlulile sibe phambili sihambe ngesiqubu ngokunjalo ukhetho oluhlambulukileyo ukhetho olucelekileyo ukhetho oluhle ukhetho lokuthi wonke umuntu uyabe ekhululekile ekhetha yikokuthiwa yikukhetha okuzabe kukhona lo nyaka lokho okuzayenza ukuthi naba nabantu ababuya bezokhangela bezohlola bazakutsho sebesithi ukuthi hhayi ukhetho lwana belukhululekile izinto zonke sezivukile voters roll entsha seziphumile kuliyana endala angazi okufunakalayo kunye kungaba kuyini amalungiselelwana la konke sikwenza abantu bakhankasa nje bekhululekile angazwa ngizwa ukuthi omunye umuntu owathi wavuta into besenza umhlangano wale bahlaselwa kumbe bayenzani bazenzela bona be-MDC abe-alliance bazenzela imihlangano yokhululekile mina njengamatsholotsho ngale sibabona bezikholisela nje bezihambela bezinyama zabo besezimidlalo yemithi imihlangano yabo bekhululekile abantu benkosi asivumeni bakithi ukuthi ngelinye ilanga izinto ngazithe zatshombuluka zaba ngcono kuthi hhayi ibhanti leli liphe ngihle wakathesi
uthi okuhle kuyabukwa ubabuka uLendlovu.
Isintu sithi sona izenzo kungemazwi. UMnangagwa umgawuli amnandi bakithi uyakhuluma. Umfana kamugawuli amazwi amnandi uyakhuluma. Kodwa thina sithi izenzo akube yizo ezibonakalayo. Lokho wangena uMnangagwa i-economy iyaphansi izinto ziyadura ezitolo kusiyaphambili. Yine lokho ekhuluma ilanguage emnandi kodwa okwenzakala ku-ground kuyabe kungayisikho khona lokho. I-ZANU PF uthi yehlulekile. UMnangagwa ku-system ye-ZANU PF kusukela ngo-1980 engu-minister waze wakuba ngu-vice president waze waba nekhuwa waba ngu-president. Kodwa kakulalutho oluhle esibonayo olubambekayo lwenziwa libandla le-ZANU PF. Kwakukhanya abantu bekhululekile. Ile ukukhankasa kakhanya ama-observers lawo monitors ebuya elizweni singaboni abesadakhe kuphela asibone njalo ne-European Union asibone wonke umuntu akhululeke abuye azobona ukuthi ikambelo lukhululekile na yikho esikukhangeleleyo yikho esifisa kwenzakali hatshi nje ukuthi babecasa ngomunye bathi hhayi sifuna kube nokuthula sifuna i-investment khona lidinga i-investment after 37 years na yiwo umbuzo omkhulu esibabuzayo nabantu bezanu phela.
Kuphendule khonapho baba uGawule ngamafitshane uyiqibe.
Ukudiliza kulula kodwa ukwakha kuthatha isikhathi. Bakithi mayuyu uMnangagwa wayishiywe obekhokhela, obekhokhela umgabe. Ma umlandi ongawunikwa uMnangagwa kodwa umlandi wawunikwe lo wayekhokhela ngalezo zikhathi. Kuqala babethi bafuna ukukhipha umgabe, abasaphathanga lutho obabazala, uyephethe izandla kahleni.
UMnumzana Believe Gawule ngoibandla leZANU PF ubexoxa endawonye loMnumzana Edwin Ndlovu owebandla lePDP. Ngesizwe yamazwi yaveza imbono kahulumende weMelika.
UMongameli Donald Trump usevumile ukuthi uzahlangana loMongameli weNorth Korea uMnumzana Kim Jong-un. Lokhu kwethulwe ngumnumzana Chung Eyong wakwele South Korea onqome okwenziwa nguTrump othi kulakho ukuthwalisa nzima ilizwe leNorth Korea lingaqhubekela phambili lilolonga izikhali zenyukliya. uTrump engahlangana noKim Jong-un, lokhu kuzaba ngokuqala ukuthi umongameli wakwe-America enze umhlangano lomongameli we-North Korea. UChung, ongumcebisi kahulumende wakwe-South Korea, wenze umhlangano noKim Jong-un ngoNhlolanja ePyongyang. Utshele intatheli zindaba ukuthi uKim uzimisele ukumisa uhlelo lokulolonga izikhali ze-nuclear nxa ilizwe le-America lifisa ukukhuluma laye. UChung uthe uKim unanzelela kakhulu ukuqakatheka kokulolongwa kwamabutho e-South Korea lawe-America duzani lelizwe lakhe. Umnumzana Mike Pence, umsekeli kaTrump, uthe okwenziwa nguKim kutshengisa ukuthi uTrump usetshaye kwazwela kuKim osefuna ukuthi bakhulumisane ngezikhali ze-nuclear. UPence uthe okwenziwa lilizwe le-North Korea akuguqulanga indlela ilizwe le-America elidlelana ngayo lelizwe le-North Korea. Uthe zizaqhubekela phambili izijeziso zenotho ezafakelwa ilizwe le-North Korea. UPence uthe ilizwe le-North Korea kumele liveze indlela yokumisa ukulolonga izikhali ze-nuclear uTrump engakahleli phansi loKim. Unkosikazi Sarah Sanders, isikhulumeli sikaTrump, uthe umongameli wakwe-America kasoze aqalise ukukhulumisana loKim kungaphumi mgceke ukuthi uKim useyekela ukulolonga izikhali ze-nuclear. Uthe okungenza ukuthi ababili laba bahlangane yikuthi uKim avumele ukuthi kube labantu abangethekelela indawo lapho okulolongwa khona izikhali lezi. Uthe umhlaba wonke jikelele ungajabula nxa ilizwe le-North Korea lingamisa uhlelo lokulolonga izikhali ze-nuclear.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende we-Melika. Kwezemidlalo lamhlanje, umqeqeshi we-Highlanders uMatinda Ndlovu sekhuthaze abalandeli baleli qembu ukuthi baze ngobuningi bazisekela ibandla emdlalweni walo walonyaka we-Premier Soccer League. Kubika uJoseph Njanje.
Imidlalo yelinyaka isigaba se-Castle Premier Soccer League ikhangelele ukuqala kulimpela viki, njalo iqembu le-Highlanders lihlele ukuba lidibane leqembu lebutho lesizwe le-Black Rhinos ngesonto enkundleni ye-Papa Fields. Ephendula intatheli zindaba zemidlalo ngemva kokubuzwa ukuba kuyini akwaziyo ngeqembu le-Black Rhinos, uMatinda uthe yena okuqakathekileyo yikuba yena labafana bakhe babumbe amasu akuba bedlale njani ngesonto, ngoba bevele bengeke bebekwazi lutho ngeqembu lezivakathi njengoba nje isizini isanda kuqala. UNdlovu uthe nxa kule ndingeko bazaguqula indlela abazadlala ngayo sekuphele ishandla lakuqala lomdlalo, ngoba lapho yikho ababe sebebone khona ukuba iqembu le-Rhinos lidlala njani. Lo mqeqeshi uthe yena uqakathekileyo yikuba abantu bengakhohlwa ukuba uhlele lokuphendukisa isiko leqembu le-Highlanders ngolweminyaka emithathu, njalo uqakathekileyo okwakathesi yikuba iqembu lakhe lidlale ngendlela ebukekayo. UNdlovu ukhuthaze abalandeli beqembu le-Highlanders ukuba babuye ngokuningi babo ukuzobukela iqembu lakhe ukuze baphe abadlali amadlabuzane.
Ama-supporters bangabuya ngokuningi babo bona anje bezosupport i-team yakhe. There will be that extra man was the response of the supporters when these boys are playing also tells and also gives our players esteem to go.
Imidlalo izaqala ngomgqibelo lapho iqembu le-Chicken Inn lizemukela khona ele-Dynamo senkundleni e-Papa Fields, ele-Nitroot lizemukela ele-Mutare City ngaseMandava, ele-Ngezi Platinum lizadlala lele-Herentals ngase-Baobab, ele-ZPC Kariba lizadibana lele-FC Platinum ngase-National Sports Stadium, ele-Yata lizadlala lele-Bulawayo Chiefs ngase-Rufaro, kuthi iBulawayo City izanqikelana lele-Chapungo ngase-Luveve. Kweminye imidlalo yangesonto, iqembu le-Cape United lizadlala lele-Harare City ngase-National Sports Stadium, kuthi ele-Shapane Mine lizadibana lele-Triangle ngase-Mandava. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Okengqulwe embusweni libutho nyakenye umnumzana Robert Mugabe uthi akamnanzi umnumzana Emmerson Mnangagwa njengomongameli weZimbabwe ngoba engene ngendlela ezingekho emthethweni. UMugabe uyakulandula njalo ukuthi kukhona okuphambanisayo ngombhuqazwe weGugurahundi.
ukukhalala umsebenzi kwabodokotela kuyaqhubeka njalo izigulane ezivela phandle aziselatshwa empilo lase-United Bulawayo Hospitals. Kwanelo kwamanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.